uqondile umongameli nxa esithi ikakhulule ukuthi bona siyabafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kathesi okhethiwe ngabantu, kuyamele bakhutshwe bangabi khona edali lephalamende. Nyazi sikhathi zonke abantu abatshengisela khona ukungaziphatha ngezinye indlela, ngoba kumele amalunga edali lephalamende abe yiwo atshengiselayo ukuziphatha, betshengisa abantu ukuthi bameleni, bamele abantu ngabe siyafika edali lephalamende. But ukuziphatha kwabo kungabi yihlambe ebantwini ababakhethayo.
Kodwa phela kulilungelo labo ukuthi bakwenze khona kwabo kwenze edali lephalamende, akunjalo babakhawule?
Kulilungelo labo, kodwa ngase sifike laphana ukuthi sokwenziwe konke kwaze kwayenziwa lani. I-constitutional court lazi yazi izinqumo zayo eyenzile konke, bahamba le-constitutional court. Hayi, ngabe lahle i-constitutional court ngibiza kusela mnye umthetho owehlula akwe, ngoba akula muntu ongaphezu komthetho. Ngezinye indlela abakwenza singaphezu komthetho, sebeyimthetho bona ngokwabo, sebethatha umthetho ezandleni zabo. Ngezinye indlela akusamelanga kuvele into yabo yonke ilandelwe, ngoba bayehlulekile ngendlela zonke abazizamileyo ukuthi babulungise ngokusemthethweni umthetho wabalahla. Ngokunjalo vele akula mthetho obavikelayo, akula mthetho omalabo entweni enjengayena leyo. Kumele umongameli welizwe ahlonitshwe, anikwe indawo yakhe, ikakhulu nxa engena idale lephalamende atshengise. Umthetho okhona yukuthi kumele ukuthi abantu bahloniphe umongameli kube yikuphela.
Kodwa bathi linavumani mpela ukuthi lanqotshwa kukhetho osanda ukwenziwa, batsho njalo?
Mina keep saying that, mina nxa abantu belinabevume bona abasedale lephalamende wonke bangavumi ukuthi basedale lephalamende ukuthi ukhetho lukuhambako. Kodwa nxa bengena ephalamende dabezibamende bethi bona bakhethwa bethi bayatshengisela ngokuthi bona bakhethwa, hayi asivumelani lakho khonoko, ngoba konke kutho ukuthi ngezinye indlela nxa besitsho njalo bathi ukuthi labo bamelanga besedale lephalamende. Nxa besedale lephalamende kumele bavumele ukuthi umongameli welizwe ukhona edale lephalamende.